Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele. Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhlaka 18 kuNcwabakazi 2022. Igama nguNtungameli Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje. Ilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha amadola emelika ayizigidi ezinhlanu i-$5 million. Ukhululwe yinkantolo ngemali yesibambiso ibheyili namuhla.
Ama-opportunities emsebenzi aselokhu ecwayizwe ivuleka kancane kancane. Engufisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi sipusheni sonke.
Inkampani ethengisa inyama Aircourt Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivuliwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla.
Inkinga yethu kundaba ke yamadale okufanele ilungise ngenxa kwalithi bhishana kufanele ukuthi isebenze nge under the instruction yamapolitiki ngenxa kubana bona kufanele ke avuze umthetho.
Ivandla le-Triple C lithi seliqinisa iqula lamagqwetha amela amalunga alo alitshumi lasithupha agoqela umnumzana Job Sikhala lo mnumzana Godfrey Sithole. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umeli wesigaba segokwe nembudziya edalele parlamente njalo elilunga lezanu PF umnumzana Justice Mayor wajajena yena obotshelwe icala lokutshontsha izigidi ezinhlanu zamadola emelika i-$5 million ukhululwe ngemali yesibambiso ibail engena kunkulungwane ezingamakhulu amabili eZimbabwe i-$200,000 namuhla. Wajajena ubotshwe ngamapholisa ugatsha lweZimbabwe Anti-Corruption Commission kuthange wavalelwa izolo labanye abane ababalisa iziphathamandla zenkampani yeCodco uPayasi Manamike, Max Monjanji, Fortune Molayi lomqondisi wePierpont Mancroft umnumzana Chiesa Dana. Abachuchisi bathi abasolwa bantshontsha imali yenkampani yeCodco efika ku-$5 million bayathenga izimota ezinkulu zohlobo lwamagonyethi. Lanxa abachuchisi bebesala ukuthi wajajena akhululwe, umantshi umnumzana Stanford Mbanje uthe abachuchisi behlulekile ukuveza ubufakazi obusobala obukhomba ukuthi engakhululwa. Uwajajena ulakho ukuphazamisa uphenyo lwamapolisa. Inkampani ethengisa inyama yenkomo Aircourt Storage Commission Boasted Beef Zimbabwe ivulwe ngokusemthethweni kobulawayo namuhla. Linkampani ilobelane isivumelwano sokuyivuselela lohulumende ibambisana lenkampani yakwelebhilithane eBoasted Beef. Kubika uEzra Chisaswanda.
Uthi wenga ubhothe ebuka emthini emitha ukuhliza inkomo yakulezi nsuku ASCSC ngobulawayo elethwa ngabenkampani yeBoasted Beef yaseBhilithane ngaphambilini kokwethula umbiko wakhe. Usehlakalo sokuvuselelwa okusemthethweni womsebenzi wale inkampani. Mzela mongameli utshele umbuthano wokuvula inkampani ukuthi eZimbabwe sizathengiselana inyama lamanye amazwe aphetsheya.
Is here to stay and will never again. going into the state which we saw.
Izaba khona kuze kube nini lamini asoze izizwe njengalokhu owenzakala kuqala emehlweni esikhashana. Lokhu kuzenza isigaba
lesi.
Namhla ngijabulela kakhulu ukuba lani ngosuku lwanamhlanje oluqakatheke kakhulu sivula kakutsha Boston Beef Core Storage Company.
Umphathi ntambo wedolobha lakobulawayo inkosikazi Judith Ncube wamkakele ngenjabulo lumsebenzi ethi lokhu kuveza ukuba uhulumende wakhe uyagcwalisa izithembiso zokuletha intuthuko kuleli dolobho.
Ngemva kokuthi uhulumende sesuze i-investor yokuzama ukuthi sivuse ama-parastatals ethu kumbe izakhiwo zethu ama-opportunities emsebenzi aselokhu egcwayizwe egcwayize ivuleka kancane kancane. Engifisayo ikuthi sibe lokubekezela kancane sisenzele ukuthi sipusheni sonkeni.
Ikampani ye-Boston Beef yefake imali yonke yokuvuselela izilarha lezi zenkomo. Sizalwane seBulletin umnumzana Nick Havercroft ngumnikazi wali kampani.
Ekuntshintsheni kurhulumende kamugaba saqalisa ukubonisana lorhulumende omubi ukuthi singabuya sizovusela izakhiwo zokubulalela inkomo ilizwe lonke. Njalo lokhu ngoba sivumelane nendawo sisebenzele ngamashumi amabili nanhlanu thina siyinkampani
ezinye izisebenzi ezisebenza e-CSC engakavalwa zeziqhathiwe kule kampani entsha. Omunye wabo ngumnumzana Tendai Giga.
Ngisebenze lapha e-Core Storage kweminyaka engu-15. So ngijabulile ukuthi i-Core Storage sizavulwa. Abafana sibatshiye sibafundise umsebenzi. Ya, sengibizile ukuthi impendule lapha. Lapha sikhangelele ukuthi ingahlasi ngoba thina sasebenza nzima singatholi anything kweminyaka eminingi. Ngeminyaka le esilayo sesikhulile sesinje singukusishiya lathi sisebenze ama-2-3 years sishiye sifundisa abafana ukuthi company ibanjani.
Umnumzana Ishmael Ncubela ngomunye wababiziweyo ukuthi bazoncedisa.
Mina ngithabile ukuthi siye siyavula lesihofu kusiya ngokuya kwesikhathi izinto zizathuthuka at least lathi impilo zethu zitshintshe. In the meantime bake bambiza last week ukuthi ngizabuya ngizobancedisa iyenze ku-refrigeration ukuthi amakhozi ngizosebenzele.
Ukuguguteka kwezomnotho lenkohlakalo kwenkampani Core Storage Commission kwenza lenkampani ifatalale yagcina ivalwa eminyakeni engamashumi amabili lambili edlulileyo 22. Okwamanje inkampani ye-Boston Beef ithi izavula ezinye iingatsha zayo emashingo Shinoi Marondera kungakudala. Imele sito 7 ngobulawayo igama lami ngeze Jesus Bank.
Ivandla le-CCC lithi seliqinisa ngokwengeza amagqwetha amela amalunga alo alichumi lasithupha 16 agoqela umnumzana Job Sikala lomnumzana Godfrey Sithole. Bona asebelenyanga ezimbili bevalelwe besetheswa icala lokubangela udlakela esigabeni senyathime eshitungwisa. Lokhu kuvezwe isikhulumeli saleli bandla unkosazana Fadzai Mahere emhlanganweni awenze lentatheli zindaba eHarare namuhla. UMahere uthe abantu laba kumele bakhululwe ngoba bemsulwa. Uveze njalo ukuthi ibandla lakhe selisungule inhlelo zokunakekela izimuli zabasolwa. UMahere uphinde waxwayisa uhulumende ukuthi akhulule abantu laba ngoba esithi bayahlukuluzwa njengendaba zombusazwe njengoba sokuyiwa kukhetho luka-2023. UMahere uthe ukuze lolu khetho lube ngolukhululekileyo kumele uhulumende aguqule okunengi okuthiwa ngama-electoral reforms. Kepa umongameli Emmerson Mnangagwa yena uthi konke okumele kuguqulwe sokwenziwa. Sixoxele umsekeli wesikhulumeli se-CCC umnumzana Gift Ostalo Sisiziva.
ngegamakala ukuphakamisa lokhu edela amaloya ke amakhulu bani ngeziseke ke indaba kubana ke ecoleke ibhasi yabo othini nokunakekela indawo ze welfare zabe simundi tabo okwesithathu nokuyesikaletha indaba lekwani phakathi njengoba sesalele ke esathi namanye amazwe ukubana ke siyadakala ukujuba olukhona lezimbapheli oluhlanganisela indaba ke yokuabuswa kwebel ukubana itagete-ke abantu abaphikisa izanupf njalo nokuthengisela ukubana ke abalungela abantu ke abanjwa ezimbabwe nangabantu ke banindezelwa nguhulumende lokubanjwa-ke kwamajali ukubana esebenzele uku-advansa ampolitical agenda kwinto esingayikhandelelanga-ke xa ukubana sikhandele ukubana-ke into enjengekhodi nesilungu bathi-ke umuntu umuntu ufanele ebe yi-thirty to bail athini-ke ezebanje ukubana kulesiqala kodwa lapho esikubonayo ukubana-ke wonke umuntu ophikisana lezani uyakotshwa wakhanyela ke izolo besibona wajajena obajesikomali ukubana $1.5 million kodwa-ke uhamba-ke elamakhodikati egqoke amasufu emadali kodwa-ke abe ofosini ibo kufanele-ke behlukumeze lokhu kuyinto esingayikalanga uba niyesakali yikho-ke sithethe-ke inhlelo-ke esizithatha kahle esiyaphambe ukubana-ke sithole ukukhulula-ke kwamatafeni zethu lamasitizende abotshwe-ke uhulumende kamnaka
ukhuluma ngokuthi liza kwengeza amagqwetha amela abantu laba iwaphi amatsha eliwalethayo
sifake-ke abanye abanjengabo Anton Nkomo lamanye amagqwetha abanjengabobesaba abayazakala nendaba-ke yokwazi-ke ukumela-ke amalungelo isizalwa zezimbabwe kodwa-ke into esitholayo kakhulu kubana-ke inkinga yethu kundaba-ke yamadale okufanele ilungise elizeleni wakwale judicial akufanelanga ukuthi isebenze-ke under the instruction yama-constitution ngenxa kubana bona kufanele-ke abhode umthetho.
Likhulume njalo ngodaba lokuncedisa izimuli zababotshiweyo laba lizincedisa njani?
Xa sibancedisa ngakhangela-ke kulomunye-ke ozale umntwana ngamalanga adlileyo ekubeletheni-ke siyancedisile ngenxa yokubana-ke ngumuntu okufanele ukubana-ke ebe-ke umntana-ke bona ngubabakhe ngenxa yokubana ngubakusakusiza kodwa-ke ungumuntu omabhizinisi wabanjwayo engelani ngendawo esazenzakala-ke enyakusini so-ke yinto okunye esikuncedisayo lendawo zokubana-ke sincedise ngokudla.
Umnumzana Gift Ostalos Siziva ngomsekeli wesikhulumeli se-CCC. Umkhuhlane wesihuto uvikwa usuhlasela ngolaka kobulawayo lapho osokubanjwe khona abantu abangamashumi ayisithupha lantathu 63 belawo. Ikhansili yaleli dolobho ivika njalo ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke ngomabasa eManicaland unakanelwa ukuba usukhona kobulawayo ngemva kokufunyanwa kwabantu abahlanu belempawu zabo. Kubika uBathabile Masuku.
Umkhuhlane wendingindi usubulele abantwana abedlula ikhulu lengxenye i-157 abangahlatshwanga ejekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Lokhu kwethulwe ngumphathintambo wezokukhitshwa kwembiko unkosikazi Monica Mutshangwa. Embikweni wakhe uphinde wathi kulabantu abazinkulungwane ezimbili asebetholakale belawo, ngakho-ke uhulumende usesungule uhlelo lokuhlaba abantwana ijekiseni lokuzivikela ukuze kwehliswe amathuba okubulawa yiwo. Umnumzana Gift Ndlela, umongi esibhedlela sakobulawayo, uchasisa ukuthi indingindi ngumkhuhlane othelelwana njani ebantwaneni.
Indingindi ngumkhuhlane ojayele ukutholakala ebantwaneni abancane. Lowo mkhuhlane uthelelwana ngokuthi umuntu kumbe umntwana uyabeke wathinta indawo lapho kubambe khona omunye obe lomkhuhlane lowo, kumbe kwesinye isikhathi nxa bedlala laphana abantwana kube lokuthintana kwemzimba kumbe betshintshane amathe, kube sokusiba lokuthi bethelelane lo mkhuhlane. Kodwa umkhuhlane lowo ulakho ukuvikeleka ngokuthi ehlatshwe amajekiseni esithi ngama-vaccine. Ama-vaccine lawa ayasiza ukuthi engatholi igciwane lendingindi. Indingindi ibonakala emntwaneni ngemva kwamalanga alitshumi kusiya kwalitshumi lanye.
Unkosikazi Ntombizodwa Ndiweni, umzali oselokitshini lenkulumane, Uthi uhulumende uyaphuza ukuletha imithi yamajekiseni okuzivikela emtholampilo lezibhedlela.
Siyananzelela njengabomama ukuthi imikhuhlane eminingi ebantwaneni iba lesikhathi efika ngaso, njalo abezempilakahle bayabe sebekwazi nxa sokuqhamukayo. Kodwa okusidanisayo ukuthi imithi yokuvikela iyaphuza ukutholakala. Kuyabe kulokhu kuthiwa ubuye uzokhangela kuze ucine sokulethe umkhuhlane osumemethekile. Okuyikho esikufisa kakhulu ikuthi kulungisiswe masinyane. Kubuhlungu ukulahlekelwa umntwana ngento elingalungisiswa.
Udokotela Mthabisi Bhebhe wakoBulawayo uthi ingozi enkulu idalwa ngabazali abalenkolo ezibalela ukuhlabisa abantwana amajekiseni okuzivikela.
Ngakho kuqakathekile ukuthi abantwana mabezalwa bekhula bethole amavaccine abo ngesikhathi esifaneleyo. I-measles idilela abantwana abangatholanga i-vaccine ye-measles. Ngakho-ke okukhona kathesi ukuthi umntwana wonke ongavaccinethwanga i-measles kumele labomongikazi ukuthi ethole i-vaccine ye-measles. Yikho-ke ubona eZimbabwe abantu abale-measles abaningi abantwana lapha abama-church akhuthaza omama ukuthi bengavaccinate abantwana nxa bezalo. Okuqakathekileyo manje ukuthi ama-church anjalo sokumele efundiswe ukuthi i-vaccination iqakathekile ebantwaneni ekuvikeleni emkhuhlaneni.
Kusenjalo koBulawayo sekuqhamuke njalo umkhuhlane wesihudo. Unkosikazi Wendy Mdlonga, umhlali wakoBulawayo, uthi kakulungise udaba lokusilela kwamanzi kuqala.
Umkhuhlane lo owe-diarrhea osuqhamuka koBulawayo unambona ngani kungenxa yokuthi amanzi wo asilelayo. Okubuhlungu ukuthi futhi njalo le council ayilandeli futhi ischedule abasifakayo ukuthi bayavala nini bavule nini. Uyathibona besithi yi-72-hour water shedding kodwa baqine bevaliye iviki yonke, and impompi nxa amanzi evuya khwamphana vele i-rust yona leyo, izinto ezinjalo asisakwazi ukuthi amanzi asivulela wona ahlanzeke okungakanani ngoba abe kuyavele elomunye umhlobo. So umbona ngani nxa ungalungiswa indaba le yamanzi ungani konke lokhu kunganqabela.
Imizamo yokuxhumana lekhansili yakoBulawayo mayelana lokumemetheka komkhuhlane lo yehlule, kodwa uMnumzana Charles Malaba owenqabe ukuthathwa ilizwi wazise iStudio 7 ukuthi amanani akhishwe yikhansili kuphetha usuku lwayizolo atshengise ukuba kucatshangelwa ukuba kulabantu abahlanu abangabe belendingindi bekusahlolisiswa ukuba banawo loba hatshi. Umbiko owethulwe lugatsha lwezempilakahle unobhala wogatsha lolu uDokotela Jasper Chimetsa wazise ukuthi umkhuhlane wendingindi oqhamuke esabelweni seMalikaland ngenyanga kaMabasa usumemetheke ilizwe lonke, ethi uhlasela abantwana abangahlatshwanga ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo abalenyanga eziyisithupha kusiya kuminyaka elitshumi lanhlanu, i-15 years. Uthe njalo umkhuhlane lo umemetheke ngamandla ngenxa yembuthano yamabandla ensonto. Iningi lababhubhileyo abangamatshumi amane lengxenye i-45 baseManicaland eyiyo ekhokhelayo ngamanani abantu abagulayo abangaphezu kwamakhulu amathathu lengxenye i-356. Uthe njalo uhulumende useqala uhlelo lokuhlaba abantwana abakuzinga elihlaselwa ngumkhuhlane ukuze ehlise amanani abantwana abazabulawa ngumkhuhlane. Ngimele iStudio 7 koBulawayo, ngubathabile Masuku.
Iqula leziphathamandla zeMelika elikhokhelwa nguSenator weDelaware uMnumzana Chris Coons liqhube imihlangano eNairobi namuhla. Lo Mnumzana William Ruto osanda kunqoba kukhetho lukamongameli walelo lizwe, kanye lo Mnumzana Raila Odinga oyencintisa kusikhundla esifanayo osiphikisa impumela yalolu khetho emthethwandaba. Eloba enkundleni ye-Twitter lapho afake khona imifanekiso yalomhlangano, uMnumzana Ruto uthe bacubungule ukuphathelane lokhetho olwedluleyo kanye lobudlelwano belizwe lakhe leMelika. lokhu kwenzakala umgcini sihlalo wenhlanganiso ebona ngokuqhutshwa kokhetho eKenya umnomzana Wafula Chebukati sithi abanye bakhe abane abale ukwamukela impumela yokhetho babefuna kuqilibezelwe ukwenzela ukuthi luqhutshwe kutsha. Usamekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcweti wezombusazwe umnumzana George Mkhwananzi.
Ukhumbula ukuthi laba bantu bazafuna ubungane obuthile lalo ozobuba uhulumende waseKenya. Ngakho-ke kubalulekile ukuthi ngalesi sikhathi bangabonisa ukuthi bona bemi nobani, funa bakhetha abamkhethayo kuhambe ngokuhamba kwesikhathi ukuthi laba bazodingida izinsolo lezi ezikhona bamchithe lo kade bona sebezinamatshanelayo bese beyayangeka. Yikho-ke kubalulekile ukuthi okwamanje babonise ukuthi abasekeli hlangothi bababone bobabili babezwe ukuthi baphethe indaba thile ethini wenzela ukuthi nabo bangaphaphi bagijime sebengabantu asebezinamaselelo umuntu othile. Kanti-ke vele khona ngempela akudingeki ukuthi ma uvelela kwelinye ilizwe uhle ubonakale usungumuntu osulo wakho omenza sengathi ngumngane. Kuyahlupha lokusuka kwenzwe abantu bacabangela ukuthi noma esethethe ubukhokheli bukahulumende lowo muntu uyabe eyisiphamashu. So kubalulekile ukuthi bameceleni mabengamangeceleni basondelele bonke bobabili.
Siyabona njalo omunye wabokhomishina esola abanye bakhe abane abangemukelanga impumela yokhetho lokuthi impumela le iyaphikiswa emthethwandaba. Ungathi kuzawela ngaphi indukulo xaxa?
Ukuthi umuntu aze ngempela ukuthi kuyozala nkomoni indulo xoxa kuyowelaphi kunzima ngoba lolu khetho ngolunye lokhetho lapho obekungacaci kahle mpela ukuthi ohamba phambili ngubani. Laba bantu bebengutshiki lobhanqa. Kuba lula ekhethweni olunje ukuthi lowo ongabe phethe enamandla wokuphatha izinombolo namanani alutshintshe njalo uphele lowo muntu akhethe ukumpha lona ngoba luseduze kakhulu. Kodwa-ke bengibheke lapha ukuthi ama-MP aphume njani, osenator baphume njani, nalokho esingathi izigaba amakhawunti aphume njani, nakhona kubonisa ukuthi baseduze-duze. Kodwa-ke kubukeka sengathi ubaba uRaila Odinga nguyo lama MP amanengana, namakhawunti awaphetheyo yena unamaningi ukudlula lo okuthiwa nguye ohamba phambili. Kodwa-ke asazi ngendaba yodlame, udlame kubukeka lungathi luvele lungumkhuba ohlezi usiba khona eKenya ikakhulu phakathi kwabantu bohlanga lwesiluo lalaba abohlanga lwesi amakikuyo oyibona lapho kusuka khona uRuto yena uOdinga engohlanga lwesiluo. Bajwayele ukuthi kuluye mpela kuchitheka igazi, zibalisiwe izindawo lapho okuthiwa kungenzeka luqhamuke udlame. Kubalisa layo iNairobi isigodlo saseKenya ukuthi lakhona kungenzeka luqhamuke udlame. Lungaqhamuka uma kungaba khona ihlahla lesibili elerirani luba khona odlame, lungaqhamuka noma sekuphume umphumela kwathiwa onqobileyo ngubani. Ludalwa yilaba ababe benqotshiwe ngoba lolu khetho ngendlela oluhambe ngayo lube ngutshiki lobhanqa, kwaba nomahluko omncane kusuka kuthelela ulaka lo ongasangenanga labalandeli bakhe.
Umnumzana George Mkhwananzi yingcwethi kwezombusazwe. Amagqwetha amela amalunga e-CCC umnumzana Job Sikhala lomnumzana Godfrey Sithole athi ababili laba bathwaliswe nzima ngabalinda eChikurubi Maximum Prison lapho abavalelwe khona bemelele ukuthoniswa kwamacala abetheswayo awokutshotshozela udlakela. UGibbs Dube weStudio 7 uxoxele unkosazana Nomthandazo Nkomazana olandela ezombusazwe lomnumzana Joseph Chuma okudale lezano PF Central Committee. Uma Nkomazana usungula lingxoxo.
Abantu abayethe umthetho banama-rights wabo. kufanele ukuthi ama rights lawo alandelele irregardless ukuthi umuntu lo ulemali noma akanayo imali mawukuthiwa abantu baboshiwe situation enjalo kufanele ukuthi bonke baphathwe ngokufanayo mayekuthi bonke bafanele bahlukuluzwe kufanele bahlukuluzwe bonke ungabi nokukhetha ngoba a crime is a crime.
Ye, kwalite na tutaba kona.
Utaba lolu, olabandu ababocha lolu. Ikuti asulu kangeli ngendlela, omendu ngabe asulu kangela ngalo. Ukhona umuntu obocha yo, obocha okokuqala. Ipeli, into alelungile yayo, obana apiwe. Kusho ukuthi lo muntu othi ebochiwe, apiwe leyo bheli. Abuyele futhi ayidala icala elifana nayo, kumbe liphose lifanane futhi konabo. Usuka kube nzima ke enkantolo ubana bekubambe njani. Yiko lapho usuka kona sifike ku-case enjengale ekababa u-honorable Job Skhali. Ukuthi wayevele ephiwe ibheli watshelwa lokuthi ubheli condition yakho le ungaqali futhi ukuthi udlalele ku-social media ukhuluma ngento zokuthi ufuna ukukhuthaza i-violence. Waphuma laphana nangu osekwenza futhi njalo kwapha. So khonaphana ke nxa inkantolo isikuncisa ibheli bese ubona nto yikuhlukuluza. Kukanti ke hayi. Ikuvele ngumthetho wangkona ukuthi wena when you are given a bail uyaphiwa ama conditions ongawe phula ikhodi lalelo ilungele lokuthi ikuncisa ibail nxa usuphenduka okwesibili
ngiyakuzwisisa lokho baba Kholithi kulokuphathwa komuntu okobuntu lokuphatha umuntu okwenyamazana yikho sikubona ukuthi akukho right lapha entweni ezenzakalayo lapha ekhaya ngoba abanye banikezwa isikhathi sokuthi bageze bagqoke kahle baye endaweni yabo enkantolo lapha abafanele baye khona kodwa abanye sebanjwa ngani yizigebenga. There is no right ukuthi umuntu akabulalanga. He is not a threat to the community, to the country as a whole. Kodwa kufanele ukuthi aboshwe amacheini enyaweni nezandleni. Omunye umuntu uhambe egqoke isudu ezihambela kahle. Hayi, lokho baba Kholithi angiboni ukuthi kuyinto elungileyo. Iziboshwa ngabantu, they should be treated as human beings as well.
Kodwa kukhuluma ngakho sibonile uwajajena owe Zanu PF. Siyem ngenkantolo egqoke isudu sibili kodwa labo phela uJob Skhali sibakhalele sibili yabona befakwe insimbi bemanyakanyaka. Khona bongena Kholithi.
Laphana ebe ngumuntu obuya ngoba indaba yakanti into ivelela kokuzakhe. Izakhe iyakubiza ibisithi sambeni ke ecourt. Xa sifike ecourt laphana ke izikezi ngakwazi ukuthinta. Enxela isikhuma sorayi usegqoke zangabi ezakhona le esikurubi. So ayisikumbeta uhamba kanibani. Lokhu sibili okufaka izinsimbi ezinyaweni. Hayi lami nginje ngangivumlani lakho sibili. Into embi kakhulu lena. Umuntu engabulalanga ngasho njalo engasho ukuthi umbeta useyithreat yodona usengabulala. Kumele bambise nje ekhona ezihambela kuhle noma egqoke ezakhona le lokhu akunadaba vele anti yumthetho wangkhona
unkomazana khonokho esikubonayo sakugcina ngesikhathi sika-Ian Smith so kujohn kono
bengicabanga ukuthi isikhathi sika-Smith sidlulile sesinemthetho ekhwabithekayo lapha that favors our country as a whole. Does it mean ukuthi imthetho leyana isasebenza or inabantu esebenza kiwo? Does it mean ukuthi lo kuthiwa mhlawumbe osefakwe ku-custody sizombona enensimbi enyaweni nasezandleni oro njengoba kuthiwa ungu-honorable uzophathwa ngempato etshiyeneyo.
Kholithi ngena khona pho
oufakala insimbi ezinyaweni okwada mina ngathi kuvela ngapi kuze kugcine kungikhumbuza ukuthi ona yazi ngiyakhumbula nge-election eyenzekaleyo ngo-2013 lapha sabona ukuthi kona i-highest number ema-voters endaweni yana esikurubi kwabana yahamba ku-MDCA isiya ku-honorable 10-9
Umnumzana Joseph Chuma ngowe Zanu PF Central Committee ubexoxa endawonye lolandela izombusazwe unkosazana nomthandazo unkomazana. Kwanele mthwakazi kodwa likhumbule luyalandela uhlelo lwe Live Talk lapho esizaxoxa khona labesifazana ngokhetho lwakwele Kenya. Kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungameli Nkomo Nkololokwana wamatukanduna.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka.